sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 25 kuNkwenkwezi 2022 igama ngontungamili inkomo ezihamba phambili.
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Kulo wesilisa ovuke ubhova eMelika wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi. Bonke kufe abantu abangu 21.
Kabasuzi bavume ukuthi i-official le emabhenki ifike khonapho.
Idola leZimbabwe selilahlekelwe luhlonzi njalo emkambo kahulumende ngesilinganiso esikhulu nxa liqathaniswa lemali yeMelika. Abazithi bazinkosi zamaNdebele bakhulumisana kubi ngembizo eqoqwa ngomunye wabo Estate House kobulawayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulowesilisa ovuke ubhova eMelika esigabeni seTexas izolo wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 kanye labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi. Bonke abafileyo bangamachumi amabili lanye 21. Abanengi babikwa belimele njalo balaliswe ezibhedlela. Umsolwa uSalvador Ramos oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 laye udutshulwe ngamapholisa wafa. Uhlasele ngemibhobho esikolo semfundo yaphansi eseRobe Elementary School wabulala abantwana abaleminyaka ephakathi kweyisikhombisa 7 kusiya kwelitshumi. Abanye babantwana laba bebesenza uGrade 2, uGrade 3 kanye loGrade 4. Amapholisa athi asaphenya. Izehlakalo zokubulawa kwabantwana besikolo labantu makhaza ngalindlela zibhahile eMelika. Ngeviki edluleyo kulosakhulayo omhlophe ozonda abensundu odubule wabulala abantu abalitshumi kwesinye isitolo esigabeni seBuffalo eNew York. Umongameli Joe Biden usole kakhulu isehlakalo sayizolo waxwayisa iPhalamende yeMelika ukuthi ipasise umthetho onqabela ukuthengiswa mahlayana kwezikhali. Nanka amazwi akhe.
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Sengidiniwe ngalokhu. Lingangitshela ukuthi akula lutho esingalwenza. Sapasisa umthetho ovimba ukuthengwa mahlayana kwemibhobho emikhulu. Izehlakalo ezinje zayehla. Wathi usuphela ukusebenza lowo mthetho zaqalisa ukuqansa. Akuqondanga ukuthi umntwana oleminyaka engu-18 angene esitolo ethenge imbhobho. Kubi. Uyisangaphi imbhobho ngaphandle kokubulala abantu? Abalungisa imbhobho bathola inzuzo abantu besifa. Kumele siphakame
singabavumeli.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika, umnumzana Joe Biden. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas, umnumzana Rafael Mthombeni.
sithithibele sibili sizwa ubuhlungu bonke ukuthi imphefumulo engelacala nje imphefumulo futhi emncinyane ngoba laba ngabantwana abancinyane abakade bengena istandard lezi ziphansi o grade 1 grade 2 grade 3 kuseya ku 4 khona lapho yibo labo abavileyo yibo labo ababuleweni into le eye kudubula le ingathi iqubene mbona ngathi into le ingathi idabule ilizwe phakathi kulabanye abathi kufanele ukuthi sibe lempopho sizivikele kulabanye abathi impopho kayingabi khona ezandleni zabantu
Abanye bathi ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho lokhu kungaqedwa kuphela nxa uhulumende engalawula ukuthengiswa kwemibhobho i-gun control ngesiNgisi. Wena ulubona njani lolu daba?
Kungenzakala kodwa ke ngibona ngathi sokuphuzi ngoba imibhobho yona ngokwayivele sikhona ngale. Ngale kwe gun control so ke unga controller ngapha ukuthi uthi nxa ngizathenga mina uqala ungibuza isithupha umbuze lapho enhlala khona ungibuza buzimbuzo ethize kodwa vele imibhobho yonivelisi khona khona enxenye kusiya ngokuya siza kuzwa ukuthi umfana lo uthethe ngapha umbhobhona lo adubule ngawo abantu bona la uzafica ukuthi enxenye ngumbhobho wangekhaya kumbe ngumbhobho ahambe esitolo bafika bambona uthi kalacala lokuthi ehluleke ukuba lo mpopho bamqhubela umpopho lwana yona lo sewusebenzise ukubulala abantu kuvele into le ixubene sibili kakhulu kakhulu ukuthi kulalaba futhi abakhulu abalobhayo abalobha ngempopho labo ukuthi impopho kufanele ukuthi ibe khona bafaka izimali ezinkulu ukuthi khona abantu bathole impopho kalula soke ukuthi le indlela yokuthi kwenziwe gun control ngibona ngathi kuyitaski enkulu kakhulu kungakhathalekile ukuthi nguphi uhulumende ongangena yikwe ngubonayo baba Nkomo angiboni sibili ukuthi kule solution esegcekeni lokho
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika njalo uhlaziya ezombusaswe. Idola leZimbabwe liwile njalo ngesilinganiso esikhulu emkambo kahulumende izolo. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi phose ayisithupha $258. Kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu $290. Emkambo wensitha idola laseMelika lithengiswa ngamadola eZimbabwe asukela kwangamakhulu amane $400 kusiya ku-$500. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukulahlekelwa luhlonzi kwedola lakuleli kutsho ukuthi intengo lazo zizakhuphuka
into ekhona ukuthi imali yangaphandle kwelizwe ilemisika emibili lapha eZimbabwe uzananzela ukuthi nxa uyibank elikhulu iReserve Bank nxa bengasavumanga ukuthi parallel market imali umsika omnyama uhuge udonse intengo yedola labo elisebank laba abadinga imali bazagijimela ngaphandle ngoba kuthuthi abathengisa imali bayebethengisela ngaphandle emsikeni omnyama
emkambo omnyama okhuluma ngawo baba Ngwenya irate yakhona iphezu kwe-400 kulapho esiyakhona yini nge-official exchange rate le
Kabasozi bavume ukuthi i-official le ema bank ifike khona ngoba umthetho wabo yena umthuli ncube lomanguja bathi wona bazama ukuthi bayibafake intengo eyangaphandle bayifake phansi abafanele bakwenze ukuthi bathathe imali eningi Reserve Bank bayigcwalise emsikeni kwenzela ukuthi kube le competition abasoze bavume ukuthi imali yesebank ikhwele ilandelana lomsiko omnyama zabalayo imali yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho. Abazithi bazinkosi zamaNdebele sebephoselana aqatha phezu kwembizo eqoqwa ngomunye wabo umnumzana Stanley Raphael Khumalo ngempela sonto esigodlweni seState House kobulawayo. Umnumzana Khumalo uthi uzasuka kwele South Africa ngomgqibelo ekhokhela udwendwe lwezimota zezizalwane seZimbabwe ukuyabamba limbiso. Kodwa ophikisana lobukhosi bukaStanley umnumzana Bulelani Khumalo laye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uthi okwenziwa ngusowabo akukho emthethweni njalo uxwayisa abantu ukuthi bengamlandeli. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ababili laba baphikisane emphakathini. Ngomgqibelo bekulombuthano eBerea Park kwele South Africa lapho uStanley Khumalo atshele khona isizalwane zakuleli ukuthi ufuna kuvuselelwe umbuso wamaNdebele ngemva kwalimbiso. Ngemva kwalokhu uthi uzagcotshwa ukuba yinkosi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo umnumzana Justice Moyo.
Abantu bayahlanganela eCentenary Park kobulawayo kulapho kuyahlanganwa khona abantu sebesiya lapho kuyaqala khona umsebenzi omkhulu ozohamba uzuye phelela eState House. Abantu bafuna inkululeko umsasazi, abantu sebehlukumezeke kakhulu, abantu sebefuna ukuthi babuyele esizweni sobukhosi bekuthiwa yinkosi njengakudala. Azange sike sizwe kudala ukuthi bake kwaba labantu abaye bahlupheka ngalendlela for 42 years abasebehlupheka endlela sebehlupheke ngayo azange sizwe kwenza ukuthi kuyakwenzakala into efana nalezo kusabusa amakhosi.
Uhlelo lwakhona luzahamba njani ngemva kokubuthana eCentenary Park? Siyazi ukubana eState House kulamasotsha, azalivumela yini ukuthi liyengena khona?
House yebo siyazi ukuthi kulamasotsha agadi iState House msakasasa, kodwa ke iState House indawo yenkosi, indawo yesilo lapho isilo sesiyakhona. Konke msasazi kuzazenza mangabe sekufika khona ngale ukuthi kwenzakalani kusazoyenziwani, hayi asilakho okuningi kodwa kuzozenza mangabe abantu isilo sesifikile khona ngale. Bayakwazi lokho ngoba izincwadi zahamba ezahanjiswa yimi laso isilo umzilikazi wesibili esasihambisa incwadi lezo zazihambisa embassy yeZimbabwe lapha eSouth Africa. So bakulindile lokho, bayakwazi into abayaziyo leyo msasazi.
Manje lena lithini ngokuthi kulabanye njalo abathi kule nkosi uBulelani Khumalo abathi bona bahambelani lenyathelo lithathayo leli, lithini lina ngakhona?
Msasazi angeke ngize ngikwazi ukukhuluma ngomunye umuntu noma ngenye inkosi engingayaziyo mina. Mina ngizokhulumela inkosi eyagcotshwa phambi kwesizwe, eyagcotshwa sibhekile.
Manje labo abathi inkosi isilo ngesakotshuma lithini lina?
Khona kunjalo impela msasazi ukuthi inkosi yayisebenzisa isibongo sakotshuma. Sonke siyakwazi kahle kahle msasazi ukuthi ebukhosini kuyafiwa, njengoba sisazi imbali kalobhengula ukuthi lobhengula ubukhosi wabo uthatha njani, ebulala umfo wabo uhlangabeza ethi uvikela isithunzi sobukhosi. Yikho-ke okwayenza ukuthi isilo ekuqaleni sibizwe ngothuma ngoba ngabantu abahamba bayafihlwa.
Umnumzana Justice Moyo yisikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye walabo ukuthiwa yibo inkosi yamaNdebele. Uhulumende uthi ukuhlelwa kutsha kwezigaba zabameli bePhalamende ama-constituencies kulungiselelwa ukhetho luka-2023 kuzasungulwa ekuqaleni kwenyanga kaNhlangula kuye phela ngoMpalakazi. Indawo zelizwe ezigoqela idolobho lakoBulawayo, iMatabeleland kanye leMidlands zikhangelelwe ukulahlekelwa ngama-constituencies ngoba bebalutshwana abantu ababhalisele ukuvota. Uhulumende uthi abantu bengabhalisa kuze kuyefika ekupheleni kwalinyanga ukuze amanani abo abalwe lawo kuhlelo lwe-delimitation. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Ambrose Sibindi.
Lanxa sinazedebo kambi zekhi yavuya lapha phansi ebantwini ngomkhankaso lokuthiwa i-Bleach owamahlandla amabisi, kodwa nxa sinanzelela abantu abathe barejista inamba lokuziphansi besibona ungathi ngakuyavuma izekhi ngayiyananzelela ukuthi kule program left ekuthathi izithupha ezafrika kuze kuyofika uSeptemba eyaqalisa emuva we-registration ye-voters registration. So bebekhwayele besikhayele ukuthi aluba uhulumende lezizekhi bakunanzelela ukuthi abanika abantu ithuba bona abantu abasha abasathatha izithupha ukwenzela ukuthi bethethe izithupha babe lama-thuba futhi amahle kubana bayiqhubeke erejista ukuvota kungabedilimeshe. Sibona ngathikhathi abantu sebejunyiwa ngoba abantu abaningi bahlutshwa izithupha kuqala. So-ke sibona ngathi umumo lowo uzenza ukuthi ikakhulu kwezindawo ikakhulu lapha koBulawayo leMatabeleland sigcine engxenye siluze amasit ama-constituencies because abantu abaningi kade besadinga izithupha. Uhlupho lwamatabeleland nje aluyazi lonke ukuthi kungalandelwa izithupha ngoba le ndaba leyana igugura wundi ya-affect abantu. Sozanazi ukuthi abantu abaningi kade sesebethela amathuba okubana bathele lezo zithupha but nxa sokuvala sibona ngathi hhayi kuvalwe masinya kakhulu.
Ye, kodwa siyibonile iZEC isithi kulohlelo lokuthatha incwadi zokuzalwa lezithupha olwandulela olokubhalisela ukuvota, kungabe kungasizanga lokhu yini?
Kwasiza kodwa kusizanga kakhulu ngoba ungananzelela laba abathatha izithupha ngoba ama-ministries amabili athiyene i-program lezihamba zithiye labana abantu babele namba ababezifuna ngelanga befike bethi ngayisina-100 kuphela abantu endaweni ethile lapho kuthatha khona izithupha khona kwana sibona ngathi kwenza ukuthi abantu abadinga izithupha abathelisiwa bebalitshwana. So kushouthi nxa sebethethele lezo zithupha futhi sebeqhuba bebuya bezoreje ukuvota labo balitshwana. So-ke kwanceda kodwa kakufikanga esigabeni ngoba saze satho ukuthi aluba uhulumende yananzela imis of home affairs ngapha la abathatha izithupha bayirejista ngaba lokunanzela ukuthi bangabile limit bavumela abantu bathathe kumbe yi-200 ne-500 ngoba kwakuthiwa i-Bleach manje i-Bleach ingafuthi kuyiqhubeka isinqonda abantu futhi hayi asifuna-100 sokufaka phela kwabesozala komsithezi. So kwanceda kodwa kuncedanga kakhulu yikho thina sithi hhayi njengoba lolu hlupho lwezithupha loku luqhubeka angabavulela kwancane bali yaqhubeka kuseptemba enxa yebazo bavala seyingo-August ukuthi etlisa abantu sebengaqaizilimileshini ngoba kathesi hhayi sibona ngathi kule ngozi yokuthi singalahlekelwa ngamanye ama-constituency.
UMnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Zimbabwe namuhla limanyana lamanye amazwe aseAfrika ekunanzeni usuku lweAfrica Day, kodwa akusilokhefu. Usuku lolungo lokuthakazelela ukusungulwa kwe-Organization of African Unity ngomnyaka ka-1963. Lumanyano usubizwa ngokuthi yi-African Union. Sibuze ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube ukuthi lubaluleke kanganani lolu suku.
Leli langa liqakatheke kakhulu embalini ye-Afrika. Kulilanga okumele sonke sikhumbuzane ngalo injongo yempi yenkululeko, hhayi eZimbabwe kuphela kodwa i-Afrika yonke jikelele, ukuthi kwakuwukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo, abantu bezikhethela, kungabi lamaphathi avinjelwa ukukhampeyina, ukuthi kungabi le ndlala e-Afrika, kungabi lobuyanga, kungabi lokusweleka kwemisebenzi. Injongo kwakuyukuthi abantu bakhululeke, kuhlonitshwa umthetho, kuhlonitshwa amalungelo abantu. I-Afrika mhlaka 25 May 1963 yathatha kuthatha amanyathelo awukukhululeka, hayi ukukhululeka kuphela kube lungu, kodwa ikhululeke njalo kuma detector abantu abamnyama asebusa namhlanje. Laba basezihlalweni ngokungafanelanga bengangenanga ngokhetho olukhululekileyo, baphikisana lalolu suku lenjongo ze-Afrika, kumele khona lokho kulungiswa.
Ikundaba zokulondoloza umbuso okhululekileyo lo kuhlonitshwa kwamalungelo ezwekazi le-Afrika, i-African Union kumele idlale ndima bani kahle kahle.
I-AU ilamandla ewaphiwe ngamazwe e-Afrika, kukhona okunye engenelisa ukukwenza njengamanje. Angeke iguqule umbuso weZimbabwe isuse ifake omunye, kumbe iguqulelwa umbuso ifake omunye. Imfitshane kulokho isadinga ukuthi iphiwe amandla okuza kwenza ukuthi ikwazi ukusebenza ngendlela ezaletha idemokrasi, letha ukhetho olukhululekileyo, letha inkululeko e-Afrika. Ngalesi sikhathi bekungafanelanga ukuthi kube khona abantu abasancindezelwe ngabanye e-Afrika ngokohlanga, ngokomhlobo, ngokolimi abalukhulumayo. Kodwa yikho esikubonayo e-Afrika ukuthi kwakhitshwa abantu ku-racism basebefakwa ngaphansi kwe-corruption le-tribalism. Yikho kubanga izimpi e-Afrika, yikho kusibuyisele emuva, kusamele kulungiswe lokho, akufakwe kube injongo yokuqala phezulu ye-African Union ukuthi akukhululeke wonke umuntu e-Afrika, kungakhathalekile ukuthi ukhuluma luphi ulimi. All of us sikhululeke, ngaleyo ndlela kuzalunga izinto zonke.
Umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. INews Day ithi iConstitutional Court inqume ukuthi iminyaka yokuba umuntu abe lelungelo lokuvuma ukuya emacansini, i-age of mutual consent ngesiNgisi, isiqala umuntu eseleminyaka phose engamatshumi amabili 18. Lenkantolo yenyuse leminyaka isuka kwengu 16. I-Chronicle ithi osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga usethumele amazwi entuduzo emulini yenduna yelupane uChief Mabhikwa obhubhele engozini yemota ngesonto. Soku isikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7. Linjani? Linjani basakazi bethu lisakazela indaba ezingathathi hlangothi. Hayi, siyazizwa mpela, siyazizwa ezenzakala eZimbabwe, siyazizwa. Hayi, khona kunzima. Khona kuzima kulela lizwe leZimbabwe lana. Kusazothatha isikhathi ukuthi ilunge, silungisabo sabantu abanjabo emasoni mnankakho. Hayi, kusazothatha isikhathi impela ukuthi ilizwe lelana lilunge. Uqala umntwana akafundanga lona muntu. Yinto yokuqala abantu kumele bebeyazi, umntwana akafundanga. Wakho wambona ngapha upresident olelizwe labantu abahluphekayo ohayi ndiza. Ehambe i-1 leyo ndiza, indiza leyo ibiza $1 million. Kude kithi kuhayi ndiza ebiza imali engako, ehambe yedwa, ehambele into esingelangqondo nje. Futhi lesi sikhathele ngayo, sisikhathe 2023, hayi, kumele ukuthi abantu bebone ukuthi bavota ngendlela eqondileyo. Kumele babone abantu ukuthi bavota ngendlela eqondileyo. Iphathi le iphumile ihluphekisa abantu liphathi. Kwabantu bagcwele amazwe nxa iphathi le ZANU-PF.
Linjani balalela bahle kuStudio 7, lonke ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abeCCC CCC bandla elihle, meleke ibandla elihle CCC Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesesenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla bafundi bema-universities, kodwa lathi ke silahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike, bazali abangazange behambe ku-strike, ngoba i-strike lesi besisinceda kungase nani. Izano mina abazikhukhumize bethu abantu abastrikanga. Inkinga nansi, istrike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized, kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sistrikile ngobuningi, ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abe emsebenzini abalutshwana. So istrike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrikile, bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga, abantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange bejabulele ukuhlala emsebenzini. bahambile ngezinyama kodwa ngezinhliziyo sonke bese strikele ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungkhumbuze umprofeti weBhayibhelini uIsaiah linabantu bezano uIsaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izano PF isiyehlekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana loNebukadnezar uNkulunkulu uzondile uNebukadnezar wadla utshani for 7 years.
Ndivuka njani baka Studio 7 siyabonga mpela ngohlelo lwenu oluhle kangaka olusisendela izindaba siyabonga mpela likhuluma lo patience khuluma lo patience nsebutwane Haburon ikhuluma lo patience nsebutwane Haburon siyabonga mpela ngosekelo luhle lwenu siyabonga mpela olusisendela izindaba siniza sazisa ngwenza kalayo elizweni lethu.
Salubonani Studio 7 okhuluma uJay Moyo ngajabula le audio mayifundiyo siyezwa labakhulumayo lapha lo baba lo othi abantu abangavoteli TCC yena akakwazi ukubiza legama elithi TCC so uthi abantu abavotele imthwakazi angakwenzi yena akavotele yedwa imthwakazi imthwakazi thina siyibhekile ukuthi sekudene ukuthi ngawina lapha nje asingathuthi chukela imali ingena kwakho baba ebususithi lakithi liyangena lilethwa imthwakazi so sicela ukuthi kungene iphathe ezancedisa wonke umuntu waseZimbabwe not ukuthi usitshele ukuthi ufuna ukuncedisa emandebeleni thina sifisa ubandlululo elizweni ubandlululo lungeke lusilethele lutho elizweni so yekela ukuthi udonsele abantu endaweni yakho engeke iwine asisafuna ukudlala isikhathi sisekho la umuntu omdali ubekele lo lo baba lo unhlanhla mahlangu lo yaselupane khathi usobhuko njani obalekele izweni lakhe esiyaphandle Francis Town ngaphuthi usobhuko abantu bamelwa mbani khona elupane sokuzima la ubuyelanini emakhaya imali lile zikhundla ngathi.
Salubonani basakazi nani balaleli beStudio 7 ngokuqinisa lo khulumayo waselupane eJabiwa eGhana ibalaleli nani basakazi nje beStudio 7 into elandwe ngumnankagwa kunye neqembu lakhe leli cabinet yakhe lesizalindi ayikho nje bazivakashele nje bakweza ngazi noma bakweza ishopping noma bakweza window shopping ngoba akunanto nje ephathekayo abazoza nayo kuphela nje ukuthi bazihambele nje ngabe thanda uhamba ngoba akekho noma ethu eyabiza abantu ukuthi bazo investa eZimbabwe akekho umuntu ongathatha imali yakhe ayifake edesert ngoba eZimbabwe lamhlanje umthetho wakho uyakhiwa kusasa uyadilizwa ungaqedakala ukuthi kade udilizwa ngayiphindlela udilizwa kanjani kade wona uzi wakhiwe kanjalo bewakhiwe ngayiphindlela bebewuhlalele kanjani bewakha lo mthetho eZimbabwe ngoba imthetho yakho yonke is temporary yonke nje into yakhona eyenzakalayo is temporary ayikho into epermanent eZimbabwe eyenzakalayo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siziphethe ngezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ivika ukuba umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi amazwe angelani lempi yakwele Ukraine asithwele nzima ngomthelela wezijeziso ezetheswe ele Russia. Umsakazo munye uthi ugatsha lweMelika olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe olwe-State Department luthi iMelika ayikaguquli indlela ephatha ngayo ele Taiwan ngemva kokuba umongameli Joe Biden ecunule ele China ngamazwi akhe okuthi bazangenela ngezikhali bavikele ele Taiwan alubana lite lahlaselwa ngele China. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulo wesilisa ofuke ubhofa eMelika wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi. Bonke abafileyo bangu 21. Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi emkambo kahulumende nxa liqathaniswa lemali yeMelika. Abazithi bazinkosi zamaNdebele bakhulumisana kubi ngembizo eqoqwa ngomunye wabo Estate House kobulawayo. Kwadele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.